ngabe kuthiwa kuyenzakala, ngabe kuthiwa khona khona amashopu nawo ayiwona athengisa amarandi, abantu labo behola amarandi, bahola amayusa, behola amayusa. Kodwa manje ukuthi uhulumende layo kayila asifiso sokuthi abantu bephile, ayila asifiso sokuthi abantu bebe ngabantu abathenga njalo bephephile impilo engcono. So iyayekela kuphela, and uyathola ukuthi i-society sedivided, abantu kulabahola ngamarandi, kulabahola amayusa, kulabahola amabhondi. So khona kuhlala kuyabulala kakhulu, vele kwenza impilo ibe nzima kakhulu, ubuhlungu kakhulu. Hayi into khona njengokuhlonjwa kwalokhu kwemali lokhu, bakithi abantu laba kufuze ukuthi ngabayaboshwa, kuze kucake ukuthi uhamba njani. Abantu laba kufuze ngabayaboshwa, bona mala base-airport, u-security officer lona wazwakale khuluma wonke kuze u-Ubert Angels laye kafrizele imali wonke bona bophashwe njava bonke ababoshwe laba abantu bebonakala bebotshiwe, kuze kukhanye ukuthi khona khona siyangaphi njalo sisenzani. Ngaphandle kwalokho vele akulamuntu ongabaxolela abantu laba, ngoba siyakubona ukuthi khona khona bayekela zonke izinto abakhuluma. Anto kona kade sibathule zwiya usoze bekhuluma abantu abayikhuluma ngelokuzela i-good mafia, angathi bekhuluma khuluma into ezingazwakaliyo, ungazwakaliyo tuthala ukuthi lokho umuntu kazwakali. Lapha bababambile straight, bababambile amaphenti ephansi, so avele abala ngenye indlela abangayisho bangamasela. Hayi akwenziwe isiplani baboshwe abantu, thina sifuna ukuthi sibone bebotshiwe kuphela bebesithathele lezi zinto lezi, kuze kucaca ukuthi imali le iyathathwa. Sesisengiwe kakhulu ilizwe lesi, lisengiwe kakhulu, asalingasela lutho ngabantu abalutshwane. Kulokuthi kanti abantu abaningi bayahlupheka, abantu abaningi bayahlupheka. Hayi bafuze beboshwe sivile abantu nokubula kwami. Hayi kulobunzima obukhulu lapha ezweni leZimbabwe, ngaphandle kokuthi kuze kulungiswa ngathi kuzahamba njani, ngoba singaqeda imitheni yezinje. So kusho ukuthi vele ilizwe leli lizwe abantu ama-destitute kuphela, ama-destitute.
Manje ungasitshela ukuthi intengo isihamba njani, asithi thina abantu bayenelisa na, njalo nxa bengela bayenzani abantu, baphila njani?
Okwenzakala kulobunzima obuthize. Into yakhona ukuthi into enjengokudla kwesinye isikhathi ungagcina ukwazile ukuyithenga ngokufosezela, kodwa uzagcina ukhathe ezinye izinto. Yikho uthola ukuthi khona abantwana bezikolo abaningi ofuze ngabafunda, abanye abasafundi sebezihlali, because uzafundisa njani umntwana wena uthi soko uthole imali yempuphu? Kunje so sithwele nzima ukuthi khona even i-school fees ukwazi ukubhadala examination fee. Ungananzelela ukuthi khona even ama-examination fee njalo edure njalo, bayalikhisa ngeboma ama-examination, ufice kuthiwa abantwana bafeyilile bonke. Last year sibe la problem, abantwana bafeyila bonke ngobuningi, befeyiliswa ngeboma, besenziwa ngeboma ukuthi izimseki bayathengisa amaphepha, bayathengisa amaphepha, akusho ukuthi bayalamba kwalezi mseki, bayathengisa amaphepha. So amaphepha aselika futhi. So abantu vele into ezinjengezikolo bacala beyekela, begijimisa ukuthi ngithole imali yempuphu phela ngidle, ngoba kunzima ukuthi le mali eholo, iholo lakhona uhola amabhondi, amabhondi akhona athengi lutho. Unxa ufika laphana usiphathele emva kokuthi bakutshintshela ngenye imali ephansi kakhulu. Every time nxa uholwa vele ba-ema ama-data, ama-data okuholwa sengavele bekwathi kulo 15 lo 30 lapho bahle bekhweze khona imali lezo, zikhwele ziye phezulu. Uthi na usiyadinga irandi, usiyadinga i-US dollar, ufica ukuthi iphezulu ungayenziyo. So impilo yakhona vele iba nzima kakhulu. So akulokho nzima, abantu bacina bedropha ezinye izinto ezifuze zenzakale, ezinye ezikolo wathi kuyagcina ukukhansila lokhu, ngoba yabona ukuthi lokhu sokuyi-luxury, ukufundisa umntwana kuyaba yi-luxury.